Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuLwezi 2023 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
20.8% constitute women, both married and women in their own right, and 5.6% youth. So the youth can complain. They've also been considered in land distribution, and ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%.
Ugwalo lwempumela yophenya olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi olweZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje.
So the country is accredited in Zimbabwe and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free and transparent. And we say the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni angezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano we-SADC eZimbabwe. Abanye abantu abathunjwa iHamas ngemva kokuhlasela yakwenza ngenyanga edluleyo e-Israel balokho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelwano esaziswe yiQatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwempumela yophenyo olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi oyeZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Le khomishini ithi nanzelela ukuba kulohlupho olukhulu lokuba umhlabathi omningi usezandleni zabesilisa ukwedlula abesifazane labasakhulayo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lolu luveza ukuba abesifazana balomhlabathi ongaba isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20%, ukuthi abatsha balesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% kuphela. Abesilisa bona balesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ekhuluma emele uhulumende, unkosikazi Dinta Ibere ongumgcini sihlalo weZimbabwe Land Commission uthe kuyadanisa ukuba abesifazana ngabala mandla afana nabesilisa ekuphatheni umhlabathi.
20.8% constitute women, both married and women in their own right, and 5.6% youth. So the youth can complain. They've also been considered in land distribution, and ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%. But what is now important, as I spoke of the basket of rights, is to ensure that the women and the youth and other marginalized groups enjoy the basket of rights.
Isilinganiso esiyi 20.8% ngabomama, i-5.6% ngabasakhulayo, abalimi nje bafika i-60%. Okuqathekileyo yikuba omama labanye abakhangelelwa phansi bakholise ilungelo labo.
Ubere uthe abalimi babhekane lendubo eziningi ezigoqela ukuswela imali emabhanga, ukungahlaliseki ngoba bengelangwalo zokuba ngabanikazi bamaplazi ama-title deeds, esithi kumele lokhu kulungiswe. Uthe uphenyo lolu lukhangele indlela umhlabathi ophethwe ngayo elizweni emaphandleni lasemapulazini aphiwa uZulu nguhulumende, esithi lokho kuzaphathisa ukuba uhulumende aphumele amacebo angenza ukuthi ilizwe lisebenzise umhlabathi ongasebenziyo. Ubere uqhubeke sithi ugwalo lolu lukhuluma ngendaba zabantu abalamapulazi amaningi kodwa akazange acace ukuba kuyini abakukhuthaza ugatsha lwezokulima ekulungiseni udubo lolu ugwalo lwempumela yalolu phenyo oluqhutshwe phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo luqhutshelwe umongameli Mnangagwa namhlanje yenake olakho ukuba aluthulele umphakathi loba hathi ngemva kokulubala omunye umnini plazi wasechivo umnumzana Thathenda Zindoka uthi kunzima ukuba besifazana babe lomhlabathi.
Inkinga ekhona kakhulu indaba yepatriarchy i-society emingayo. So abafazi bakhangelelwe ukuthi bona babe omama babe labantwana kuphela. Lako futhi kule ndaba yokuthi akula msebenzi. So kungela msebenzi omama babe hlupheka ukuthi bafande izinto lezi zifunakala kwa-agriculture ngendaba yokuthi kufunakala imali.
Ingcitshi kwezokulima ifundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Godfrey Sibanda uthi kumele uhulumende akhangelisise ulwazi lwamacebo amunyethe kugwalo lolu ukuze ancedise ekutholisweni ilizwe isivuno eseneleyo.
Udaba lwe-land audit luhle, kodwa udaba lwe-land audit mali lungela mpumelo ebhalwe emanyuziphepheni enza ukuthi abantu benanzelele ukuthi kwenzakalani ayincede. I-land audit njalo ayisoze isincede nxa uthi abanye abantu balamapulazi alitshumi abanye balamapulazi amahlanu. So ukubona kwami ngamafitshane, i-land audit kumele kube yinto ethi ngayenziwa, kube lokulandela ukuthi kwenzakalene.
Ukuphathwa komhlabathi elizweni indaba esegudwini selokho ilizwe lasungula uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-land reform ngomnyaka ka-2000. Kulamaplaza amaningi athathwa ngabensundu, kodwa lokho engasetshenziswa ingcitshi zisithi kumele uhulumende abone ukuba amaplazi lawa ayaphiwa abantu abenelisa ukulima ukuze ilizwe lingabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano owesadik eZimbabwe. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni sakhe eseState House namhlanje. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ekhangelele ukuba isadak izakhangela ingxabangxoza yesimo sezombusazwe kweleZimbabwe. Ekhuluma ngemva komhlangano lowo okhokhela abezigodlu zabameli besadak eZimbabwe engummeli wakule Angola umnumzana Agostino Taravasa da Silva uthe umhlangano lowo ube ungenye izindlela zokuqinisa ukudlelwana phakathi kwamazwe awesadak. Umnangagwa wachasisa ngesimo esiselizweni. Umnumzana da Silva uthe bafunde okuningi bathatha lelo thuba ukwenzela umongameli Mnangagwa amhlophe ngokuquba ukhetho olukhululekileyo.
SADC countries accredited in Zimbabwe, and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free, and transparent. And we say, the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe. So Zimbabwe is not alone.
Amazwe awesadik alabameli kuleli alapha kwenzela umongameli amhlophe ngokhetho lokuthula lokukhululeka. Silapha ukuze sekele abantu beZimbabwe lohulumende weZimbabwe, ayikho yodwa iZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi njengebandla bathemba ukuba isadak izalungisa indaba zokungaqhushwa kuhle kokhetho eZimbabwe hatshi ukuvuma amanga ukuthi umumo oselizweni muhle.
Ibhalele eSadak sibatshela lokubazisa mayelana noduwe selizweni, ikakhulu ke indaba ye-deteriorating human rights situation. Ungakhangela kathi esiduwo selizweni, kuhlukunyezwa kwabantu, kukhitshwa kwama-members of parliament lamakhansela ongekho emthethweni, konke lokhu kuzalwa luduwo olwaphuma kukhetho luka-2023 mhlaka-23 August olwenza ngendlela engekho emthethweni. Yinto okufanele siyiresolve, esithi tona resolving the disputed 2023 election, ngoba yikho lapho kule ndaba okufanele kulungiswe khona.
Abezanu PF bona bathi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo kungela zikhubeko, njalo akulanhlanganiso loba abavela kwamanye amazwe afana le-SADC, AU lezinye. iSADC yakhipha ugwalo lwayo lokuphela kokhetho lapho ethi eZimbabwe kumele lungise okuthize okungazange uhambe ngemfanelo iningi lisithi kumele ingenele ukufuthelana kuselizweni kodwa embikweni ekhitshwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mogwetsi Masisi uthi ilizwe lakhe kalisoze likhulume okuningi ngokwenzakale kweZimbabwe emphakathini esithi ilizwe lakhe likubona kungcono ukukhulumisana ngenhlonipho ngasese. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye babantu abathunjwa iHamas ngemva kokuhlasela eyakwenza ngenyanga edluleyo eIsrael balakho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelano esaziswe yiKatam. Phansi kwesivumelano lesi, amabutho e-Israel aza kuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane. IKatar ithe iHamas izakhulula abesifazane labantwana abangamatshumi amahlanu kukanti Israel layo ithe izakhulula amaPalestina esifazane labantwana abavalelwe entolongweni ze-Israel. Isivumelwano lesi esaziswe namhla ekuseni siza ngemva kokukhulumisana okwamaviki ambala obekukhokhelwa yiQatar, iMelika le-Egypt. IMelika ithi phakathi kwabantu abazakhululwa iHamas bakhangelele ukuthi kulezi zalwane zeMelika ezimbalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance.
Vele kufanele ukuthi abantu labo bakhulule futhi hayi bona kuphela. Abaningi kakhulu ngoba vele impi yonke isiphetho sayo yikuthi kukhulule. Okuyikho kutshengisa ukuthi ngabe vele yikho abaqala abakwenza khonapho vele impi yakhona iqala bahle bayivala bakhuluma ngabe kwasiko.
Futhi-ke isithi zale zifunywa ngazo zinamba ezimane kakhulu. Bekumele vele bakhulume ngokuthi umuntu wonke uyakhulula. Ngabona umuntu ofana nalami engathi yivictim eyomvukazi, ngiyakwazi ukuthi kusho nxa abantu abangomama benjalo besesengabantwana liyabe lila unxa ukuyikuthi umuntu sesimeni senaleso sikhona labantwana lapho konke kuyinto embi kakhulu.
Ye baba Ncube, sikhangela lapha kungaba yikutho ukuthi sekuseduze nalo ukuthi kungaba lesivumelwano esokuthi kumiswe impile. Ubona ngani lokhu kungaphathisa na ukuthi kuhle kume nje ikuliwa lapha?
Ye isivumelwano ngicabanga ukuthi khona siseduzane, njalo isivumelwano singabakhona yikho vele kuzakwenza ukuthi kume ukuliwa okwenzakalayo, ngoba vele kudingakali ukulwa okwakhona. Abantu vela ngeke uthi khona uzababulala ubaqede ukwenza ukuthi kube sokuphela ingxabano elilayo. Kumele bona abantu bavumelane ukuthi lina hlalanini lapha thina sihlale la, enjalo bakuhloniphe khona lokho abayabe kuvumelene.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance, exoxa le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-TCC leZANU-PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-TCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalela ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-TCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezatshiywa ngamalunga e-TCC axotshiswa nguChabangu, okuyinto ecunula kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa yiZANU-PF. Sixoxa lo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla eleZANU-PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngayezo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi ku Southern Africa yithi lizwe eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho either by election, general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisa into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala balokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-TRIPC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amaseda, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuze likuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuze bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga abakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, if either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kula ndlela, ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. Ndingehluleka khonapho, okuningi ndingakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Liyakwazi ukukhulumisana, liyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo iqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukileyo behlale bedabukile, ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye i-opposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-TRIPC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo, njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano, ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe. Ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-TRIPC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu, olabantu sibili uthi muxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akuselancedo, ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamente sivotile. Kuningi izinto abantu abakhala ngazo, kuningi kodwa bekukhangelele, kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane, kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo. Ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo, and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo. And isizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yizano kangivumelane lakho, ngingavumelani futhi lokumelwe yi-TRIPC. Kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu exoxa lo Ntungamili Nkomo oweStudio 7. Izakhamizi zaseWange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo okwamankampani aphatheka emsebenzini okwemba amalahle ecall esiqintini lesi. Zisithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungafaka impilo yazo emvelo kanye lezilimo engozini. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqindi bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqo oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sinohydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Akepa mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama haulage trucks lawa besebenzisa emigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama public roads sebe wabulela ama roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani.
Inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 ewange Central.
Every day kukuthi kula ama-clouds e-dust and also we have got i-HDM layo futhi nxa kulo moya it blows ku direction ye compound.
Uchuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu loluluza lemikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela. Haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju nge dust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu. So bathi hiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha.
Omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi inhlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yoku yamapollution lesibonayo ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi nsuku. So siyakhuthaza ukuthini ama-companies ahloniphe imvelo ewange.
Ephendula kulokho umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgqaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alithumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi yasetshenziswa nxa Senjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Freeman Ncube owabumba inhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative. Umnumzana Ncube yena osebenzela eBhilitane ukhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary emaphandleni eRosebank eBubi District eMatabeleland North.
Sizama ukuthi sizama ukuthuthukisa isigaba seGlenup Rosebank Village. One, secondly, abantwana abancane ba-travela almost more than 10 kilometers to go to the next primary school. So abantwana basakwanisa ukuthi baye esikolo bancane kakhulu ukuthi bawalk those kind of distances. So in the end you find ukuthi they don't even reach up to grade 7 kwesinye isikhathi baqala sokulate ukuya esikolo. And by that time, they've lost ama stages amaningi kakhulu for that reason. And uthola ukuthi kwesinye isikhathi labantwana bona laba bayabasahambi vele completely then disregard my parents, but then even as I have business, it's called complete. And we are avoiding them. I'm a small kids as young as grade 6 and 7, sometimes they get, but going to say, basically, my pregnancies. Hence of the distances, lama incidences, as in Helen, Kunaparanwari Hamba, Ucholuti, you know, the things like kidnapping, like rape.
Uhlelo lolu olokwakha isikolo selukusi banga siphi
silukalise khathesi nje with I think it was October it was through the organization yethu ngathi yami I'm the founder of iMatebelele Development Initiative and so the community yase Rosebank Glenup Rosebank sahlangana Rosebank village ukuthi and we are thankful ukuthi ukansela wakhona oward 14 also took the initiative ukuthi appreciate that type of development so she is part and parcel of uhlelo lonalolo so which is very thankful lo sobhuku abambiza wathi ngulotshe lotshe sibanda
hlelo lolu luhamba njani abantu abangena lapha bephathisa ngezimali lokunyoko kwakha ngabantu abavela ngapi njalo usizo lolu lukhangelele ukuthi lungaphathisa ukuthi isikolo sibe siphele kwakho nini
abantu abancedisayo they are from all walks of life ngama locals khonapho eZimbabwe ngama diasporans ngaphandle kwamazwe from America Canada USA England, Australia, Japan, China, wonke izindawo zonke South Africa labo siyakhankasa zonke lezo ndawo ukuthi sicela uncedo lona lolu ukuthi bancedise ama donations kakhulu yesi ngaba izimali kodwa we appreciate ukuthi si abantu sile bill of quantities eyiyo ele izinto ezivunekayo izitina osamende o quarry stone o river sand o pit sand into ezinjengazona lezo ngiphinde mbonge futhi ukuthi i-community yaseGlenup Rosebank yona ngokwayo isuke yaqalisa ukugeba
abangafuni ukuphathisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kuhle bengalithinta njani
i-community ilo chairman u-chairman we-project yona leyo ekhona yona leyo bambiza bathi usiziba ungamthola ku +26378404675 ngizayiphinda futhi number +26378404675 bese liphinda lithola lami mina uNcube uchairman we MDI which is +44794798 7285 ngizayiphinda futhi +44794798 7285 kule zona lezo namba yizo lapho elingasithola khona siyacela sinezitulo esicela ezabantwana amabhuku abantwana ukuthi baqalise sifuna next year siyenze i-temporary structure ukuthi baqalise whilst sisayakha the main structure yenze i-temporary structure yakuthi baqalise ukufunda khonapho ku-temporary structure yona leyo siyacela uncedo kuzo zonke lezi ngamabhuku ngamapenseli ngamadeski kodwa kakhulu imfanelo zezakhiwo kwakha isikolo sona lesi esitha singabonga kakhulu sibili
Lo ube ngumnumzana Freeman Ncube okhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary eRosebank eBubi District ehlala eBilitane. Good Life Talk okuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalane zeZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe ukuzwa imibono yazo ngodaba lokuxotshiswa ezikhundleni ephalamende lakumakhansili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.